chavalori da super wa joma ngena kuluma ephambilini ukuthi bamsukumeza yena umtsanga wesemsebenzi lokho kunye ukuthi utshaya ngabe violate imithetho cyber ngokunye lokho bayathiya njengomuntu othinhlane ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba. Nxa ugeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akusho ukuthi kwakumele embalekeni ngoba ubuya kuye njengomuntu olendaba entathele izindaba kwakumele exoxisane layo ugeza. So akuyasihlupha ukuthi udaba olozelo wafika ekuthini kumele elale phakathi akunjalo. Yikho nje ubona ukuthi amanye amazwe atho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwemthethele zindaba. Bubi sibili siyakusola kakhulu.
Kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathele zindaba uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusabusa uMgabe.
Hayi, lapha uluma eposisa umongameli uyakhanya ukuthi khona awula kuhlukana lalokana langesikhathi kusa uMgabe. Abathe bafunda baphambili entweni zemtathele zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona that is change without change. It's change without change. Khonokuyana sakubonayo ngesikhathi sisaba uMgabe intathele zindaba zihlukumezwa yikho kulokho kusenzakala lakadeni.
UMhlanga uthi kezwa kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini. Uthi ningalokho?
Hayi, phela inhloso abalayo kakhulu ukuthi bedinge ukuthi lizwe ukuthi umnumzana ugeza ukuthi beze bethole umkhondo wakhe sebelandela yena uMhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza. Ugeza abaningi bebengamazi sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane lo mhlaba.